Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiphathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 11 Mpalakazi 2023 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, inkokheli yebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change namhlanje iyahlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona ukubana leli bandla lingakhalala na liphume edalele ePhalamende lakumakhanseli kumbe liqhubeke likhona. Ilunga le-CCC elivinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli weMabhukuta Farah edalele ePhalamende uMnumzana Minyaradzi Kufaha kuTizwi ubotshiwe namhlanje esethiswa icala lokutshaya umsekeli webandla leZANU-PF. Lokhe itheleka amazwi enduduzo ngemva kokubhubha komculi odumileyo uZahara waseSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change kumbe CCC namhlanje ibihlangana izama ukuphala amacebo lezinqumo zokubona kubana leli bandla lingaphuma na edalele ePhalamende likhalale kanye la kumakhansili kumbe liqhubeke likhona. Lokhu likwenza ngoba selilokhu libhekana lenkinga eziningi zokuhlukunyezwa kwamalunga alo, ukubotshwa lokuthunjwa. Phezu kwalokho kunje lilendaba ezimbalwa eziphanyekwe emithethwandaba zokuxotshiswa kwamalunga edale lePhalamende kanye la kumakhansili ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengiso Chabangu, okwaze wakhokhelela ekuqhutshweni kokhetho lwama by-elections ngempela sonto edluleyo. Ilunga le-CCC elivinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli weMabhukuta Farah edalele ePhalamende uMnumzana Minyaradzi Kufaha kuTizwi ubotshiwe namhlanje esethiswa icala lokushaya umsekeli webandla leZANU-PF. Ukufaha kuTizwi ukuthi usuke ubanjwe wakhululwa ngemva kokwetheswa leli cala ngokusemthethweni. Ubotshwa kwakhe kuza ngesikhathi ibandla le-CCC lisithi lisakhulumisana ngodaba lokuhlukunyezwa kwamalunga alo lokuvinjwa kwawo ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olusanda kwehlula ngemva kokuxotshiswa kwawo kumakhansili lakuphalamende uMnumzana Sengiso Jabangu. Ilunga le-CCC uMnumzana Sweden Chiroza usole kakhulu ukubotshwa kukaMnumzana Kufaha kuTizwi.
UMnyaradzi Kufaha kuTizwi akala cala, umuntu nje ohlukuluzwayo ngamapholisa, icala lakhe lingelokuthi ube lesifiso esokuthi amele abe Citizens Coalition for Change ancintise kukhetho okade lukhona mhlaka 9 Mpalakazi. Ncintisa emelele iCitizens Coalition for Change esigabeni seMavuku. So into esiyenzakala kathesi ukuthi amapholisa asezatholakala echicha endabeni yokumekethisa icala angelalo. Oduza bona ukuthi amapholisa abedonsela ngemuva endabeni yokunika izakhamizi zeMabhuku, endabeni yokunika abeZimbabwe impendulo yokubana uBishop Tafumanei Masaya engabe wabulawa kuyini. Siyazi thina ukuthi wathunjwa ngabantu njalo wayetholakala sefile. Lokhu yikho besicabangela ukuthi amapholisa azaqakathekisa asinike impendulo. Kodwa into evamileyo lapha eZimbabwe ukuthi amapholisa asuka ayenze umsebenzi wabo ngendlela ethabisa iZANU-PF, kodwa ingathabisi amalungelo, ingathabisi isekelo sombuso, ingathabisi umthetho.
lithi lina amalunga enu ayahlukuluzwa nje iZANU PF kodwa iZANU iyakulandula lokho ithi yona kayingeni ndawo kundaba zomthetho.
Kambe abeZANU bengathini namhlanje? Sathi sisungula ibandla leCitizens Coalition for Change in Midlands, siba le rally eMidlands. Abantu beZANU bahlasela abantu beCitizens Coalition for Change, kwabulawa omunye owayesekela ibandla leCitizens Coalition for Change. Ithe isihambe kumthetho andaba indaba leyana, abantu beZANU PF bahle bakhitshwa ejele. Kwangakhanya ukuthi indaba yangkhona iya ngapi. So lokho abakuchoyo sibona ukuthi alisilo qiniso, yikukhuluma nje kwabantu abazama ukuthi bekhawulise lokhani uzama ukusutsa abantu beCitizens Coalition for Change. Ikukhuluma nje umuntu engajulisanga umcabango. Okubani ukuthi kwesinye isikhathi nxa umbuso ungaguquka bazatholakala sebeyibo abantu asebezisola ukuthi laphana sasiphambanisa.
iZANU ipha njalo umzekeliso wecala usikhala ayefunyanwe elalo yinkantolo kamantshi kodwa la selichithwa yinkantolo ye-High Court kunsukwana ezedluleyo. Ipha lo mzekeliso kanye lo mzekeliso okukhitshwa entolongweni kukangari Vume. Isithi yona lokho kuveza sobala ukuthi imithethwandaba isebenza izimele. Uthini ngalokho?
Ibheyili lilungelo. Bekungadingakali ukuthi usikhala agcinwe ejele. Osekuse kwakhumbuza abantu indaba yeground ekubotshwa kwaLookout loDabengwa.
Umnumzana Sweden Chirodza lilunga ele-CCC uxoxele ntungamile inkomo we-Studio 7 ecingweni eseZimbabwe. Untunga uphinde waxoxa njalo lelunga leZANU PF umnumzana Believe Kaule ngalolu daba.
Ungancintisikwakhe kungabe kubangele ukuthi engxa yokuqinela kwamenza wabulaka waqinisa esilo. Kodwa-ke ungadala icala kenkomo njengoba umuntu noma udala icala even inkomo ngathi umuntu lanxa umfazi ekwala ekwala isithi kasakufuni uphuma le mtshenkano yakho ngale kumbe uphenduke futhi uzomtshaya yena ekuxotshile ekuyibulanise ebhali kulecala yikonto mina okunye kwesikhathi inkomo kufuna ukuthi amacala la acubungulwe kuhle kubonakale kahle ukuthi kuyini isilo okwenzakeleyo ukuthi kambe ubaba lowo ndoda lo bayamsukela kumbe kukhona akwenzileyo kudale asehlukaniseni lekokhetho lokudaleka kwecala ngoba umuntu nxakade mele ncintise kodwa nkomo kodwa ethi ehamba laye engasancintisanga engadala icala endleleni kumbe kade drive imota edala icala emangweni sesiye ekhaya kumele umuntu umthetho ube umthetho u-aplaye njengomthetho kungathiwa khona hhayi njengobai ekade mele ncintise sibele ekuncintiseni hhayi sedala icala lapha sokumele hhayi kayekelwe kuphela nyima ukuthi sekhe wancindezeleka ngoba kasancintisi mbona ngani kumele sehlukanise izinto ezinjengalezo nkomo kube lo mahluko ukuthi kade vele kuyini okumbophisileyo xa ethaya umuntu udala icala.
Kodwa umthetho baba Gawule lingathi uhanjiswa ngokufanayo yini? Abamabandla wonke baphathwa ngesandla somthetho esifanayo yini? Ngoba amacala anje sijona sibona isetheswa abe-CCC kumbe abenhlanganiso ezizimeleyo. Kungani singababona bebandla lenu eleZANU PF labo bewotshwa besetheswa amacala anje?
Ngithanda ukunika isibonelo samacala iziphathamandla zeZANU PF ezibotshiweyo amalanga adlulileyo dagwetshwa iminyaka uTerence Mgubhalwana owawuma-deputy minister of finance ungakhangela ama-cases analana makula ama-profile cases amanyazayo kathesi abantu bayabotshwa nabeZANU PF bayabotshwa bona omgubhi bagwetshiwe ama-3 years plus.
Abanye bathi baba Gawule abeZANU PF laba ababotshwayo ngabantu abangahambelani lomnangagwa kumbe ngababehambelana laye bezwana kodwa basebekhuthana ngokuya kwesikhathi.
Labo ngathi ngabale mkondo enje abacindezeli amakhiwa la abalama double standard abathi nganxanye abantu besifa njengakubogaza ngale bethi kungabi lesi-ceasefire nxa besithi abantu abangazalani lo mnankaba abantu bayakala bathi abantu ba corrupt bawabotshwa ngathi bebotshwa sokutwalwana ukukhuthalelo mina ngakho manje kungaba yini ke konoko abantu bayabotshwa ngokuthi balamacala bangenisa idizili ngendlela esemthethweni ngokunjalo bamasela batshontsha sebebotshwa sokuthi bakhwalelo mina ngakho kambe shiwa sengaba lethe right nxa kungaba njalo nkomo ukuthi umuntu osebotshwa sokuthi lwana ukukhuthalelo mina ngakho ngaye ngowezanu PF kanti manje right sebefuna abantu bezanu PF bengasabotshwa phe sebesimpathisa even lalabo omkhupha ababotshiwe sebesibona bakhuthala lo mina ngakho
umnumzana believe Gawule lilunga elezanu PF limzwe ixoka lapho lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Iningi labasakhulayo bayayisola indlela imithetho ndaba yeZimbabwe esebenza ngayo besithi ilobandlululo ikakhulu emacaleni aphathelane lezombusazwe abasakhulayo laba bathi lokhu kuyabethusa okudala ukubana bephume kwezombusazwe bengabile ntshukuntshuku yokungena kwezombusazwe uTobias Mdzingwa usipha lolu daba
Ukukhonona kwabatsha laba kulandela ukwehluleka kwamanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo ngemva kwesinqumo somthethwandaba esibavimbe ukuba bengene kukhetho lolu. Osakhulayo okubandla le-CCC uSenzeni Maphosa uthi izinqumo zemithethwandaba sezibangela ukuthi intsha yakuleli ibaleke elizweni.
Indlela amacala womba ngazwe aphatha ngayo ezinkantolo zakwelakithi yefula umoya kakhulu thina abasakhulayo ngoba akusela themba lokuthi ungaba le ndaba yakho kubudlekezelwe ungahamba layo uyophuma uphumelele kumbe uwinile ezinkantolo lokhu sokubangele ukuthi abatsha baswele ithemba kumbe baswele inhliziyo ende mayelana ngendlela zokhetho eZimbabwe ukuthi ukhetho lungaletha utshintsho.
Uphinde wathi abatsha abancintise kukhetho olusanda kwenziwa bangene kulukhetho bebhekane lenkinga ezinengi.
Singakhangela kathesi impumela zokhetho abantu abatsha abambalwa sibili badliwe kathesi ku-election le i-by-election ebekhona kukanti ku-general election bebewinile kwesinye isikhathi uthole ukuthi kungenxa yokuluza imali kumbe ukuswela ifunding eyabakeke bayithola ekudeni.
Kodwa isikhulumeli sabatsha bebandla lezanu PF koBulawayo umnumzana Addington Mpofu uthi kumele abasakhulayo bekhohlwe ngezokhetho bebhekane lokudinga amathuba okuziphilisa.
After an election there are new ministries that are formed ama ministries ahambelana le economy lesikhathi se economy so there are ample of opportunities maninga kakhulu asekhona after ama election you just have to sit down ukhangela ama ministries abe sekhona ukhangele le ndawo eziyabe sezivulekile and position yourself endaweni obona ukuthi kuvulekile kuvuthiwe.
Isikhulumeli sabasakhulayo abakubandla le-MDC uLethubuhle Ndlovu uthi okunye okwenza bengasathakazeleli ezombusazwe yikuthi kabaphathwa kahle kumabandla abo.
If abantu abasha bezama ukuthi balungise ilizwe be air out ama-opinions as much as they are told, you're the leader of this country, you should say what you want, you should bring forth and be unapologetic about what you want. That is not welcome. Akusinto ukuthi ingathathwa ifakwe into action.
Utsitsi Mashabave, osakhulayo ohlala eHarare, ukhala ngokungaqondakali kwesimo sezombusazwe eZimbabwe.
Lapha eZimbabwe njengabantu abatsha asisathembi ipolitics zalapha eZimbabwe. Asisathembi ukuthi ngingaze sihambe siyevota the final decision yabantu. Most of us abantu abatsha we just going with our lives trying to make our lives ukuthi ihambe kuhle. Okwepolitics it's more like we've been turned off.
Umqondisi wenhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center, unkosikazi Barbara Bebe, uthi inkantolo kumele zikhiphe izinqumo zazo isikhathi sisasekhona, hathi sokusele imizuzu emilutshwane ukuze izinto ezinjengokhetho zenziwe.
Nxa ama-courts elokwenza imisebenzi yawo ikakhulu ephathelane lezokhetho, kungaba kuhle ukuthi ama-decisions alama implications amakhulu njengale esanda kwenziwa ayenzwe kulesikhathi kunike i-commission isikhathi sokuthi yazise abantu ukuthi hayi ama candidates enu amacha ilawa. Abantu bayenze ama decisions abo kulesikhathi.
Ngemva kokhetho lukaNgqwabakazi, amalunga we-CCC asephanyeke izicelo ezimbalwa emthethwandaba ngenhlupho ezidalwe ngozithi ungunobhala waleli bandla, uMnumzana Sengezo Chabangu, ezokuxotshisa amalunga ebandla edalele ephalamende lakumakhansili. Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi ngenxa yalokhu okwenzakalelo nyaka emthethwandaba kungabangela ukuthi abasakhulayo abaningi bengabi lesifiso sokungena kwezombusazwe. Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono kahulumende phezu kwezikhalazo zabasakhulayo laba yehlule ngoba umphathintambo wogatsha lwezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lonobhala wekhomishini e-Judicial Service Commission uMnumzana Walter Chikwana bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations General Assembly ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wohlaziya isinqumo esilakho ukuthathwa yile inhlanganiso esikhuthaza ukubana kumiswe impi eseGaza phakathi kweqembu labalweli beHamas kanye leIsrael ukuze kuphathiswe uzulu. Isinqumo lesi siveza ukukhathazeka ngokwenzakala eGaza njalo sikhuthaza ukuthi kuvikelwe uzulu weIsrael kanye lowePalestine ongahlomanga phansi komthetho ovikela abangahlomanga empini. UTaboka Ncube oweStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe njalo ikunhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Joseph Nkomazana.
Vele njengabantu abantu abaphila emhlabeni nxa kusiba lezinto ezinje sebesikhangelele ukuthi abantu kukhulunyiswane kungaze kwafika esigabeni sokuthi abantu baphele abantu bekhangele kodwa kunendlela yokuthi abantu bengakhulumisana. So sifisa ukuthi nxa kugadangwe ukuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane impumela ibe yimpumela yokuthi bonke abantu amazwe omabili bazathola ukuphumula bazathola ukuthula ngoba abantu abaningi sebefile ngempi yakhona ye-Israel yeHamas khona yani.
Sibona enye into eqakathekiswa lapha ngamanye amazwe akhuthaza ukuthi hayi akulandelwe umthetho ovikela iziphepheli ngesikhathi sempi kumbe abantu makhaza nje. Ubona ngani ngemva kwalomhlangano kungaba lokuvikeleka kwabantu na?
Sikhangelele ukuthi kube njalo vele umthetho kwawube khona ukuthi ngoba kulabantu phela abadefenseless abantu abangelazikhali abantu abangelalokhu nalokhu abameli bavikele kufaka umthetho ukuthi khona iziphepheli kumbe i-movement nje abantu ithole ukuthi khona abantu bavikeleke etheni ezinjalo ngoba abantu ukuthi bebitonga ukubulawa nje abantu abangelabucala sisibona ngani akusiyo nto enhle. Umthetho wawube khona umthetho uqiniswe nxa kuzavunyelwa umthetho lo uqini abantu bancediswe iziphepheli zithole ukuphephela ngendlela yomthetho oqinileyo.
Sike sezwa laphana ngesikhathi esedluleyo i-Israel sithi hayi yona ifuna ukuthi ibhidlize iqede iHamas laphana. Ubona ngani kuyinto engenzakala leyi?
Ngokufisa kwabo anti babefisa ngenxa babekhuluma bekhangelele emebhengi bekuthele kodwa nxa kungangenela amanye amazwe beyibonise ukuthi hayi lokhu ayisiyo solution. I-solution yokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane ngoba khona ukwazi ukufisa asiyo nto enhle sibili ukufa kumpepho ukuthi makumpepho nomunye umuntu umbeni ukufa kwabantu asiyo nto enhle. I-Israel kayicabange kuhle kayilalele amanye amazwe kwazi ukuthi ngabe kulamazwe amanye athize angabe sesayidi nyawo but all in all amazwe amaningi bafisa ukuthi ngabe kuyahlala phansi i-Israel like i-concept yokuthi kuhlalwe phansi kuvunyelwane kungaze kwafika to that extent.
UMnumzana Joseph Nkomazana ngolandela izombusazwe njalo ekunhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association limuzwe ixoxa lapho ecingweni loThaboka Ncube kweStudio 7 eyobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden waseMelika namhlanje uhlangene lomunye wakhe wase-Ukraine, umongameli Volodymyr Zelensky, esikolweni sakhe ese-White House. eWashington DC. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende kaBiden elisana lokuthi avunyelwe lidale leCongress ukuba liphathise eleUkraine ngamabhiliyoni aphezu kwamashumi ayisithupha amadola, $61 billion, yokuthenga izikhali lokunye empini yalo eleRussia. Okwamanje idale leCongress lokhu lidonselana kuluhlu lwendleko kahulumende kaBiden, ibhajethi. Abebandla lama-Republicans bengavumelani le mali ebekweceleni eyomsebenzi yokuvikela imingcele yelizwe. Umcebisi omkhulu kwezemithetho kwelemelika uMnumzana Jack Smith ucele umthethwandaba waphezulu uweSupreme Court ukuthi ukhanyelisise udaba lokuthi owake waba ngumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump uyavikelwa na imithetho yelizwe. Edabeni lwakhe lokufuna ukuphambanisa umsebenzi wokhetho ngokudinga ukuthi impumela yokhetho lomnyaka ka-2020 lapho anqotshwa khona ngumongameli Joe Biden ingemukelwa. I-Supreme Court ihle yaphendula izolo ukubana izakhanyelisisa ngesiphangiphangi lesi sicelo. Amagqwetha ka-Trump lawo ahle aziswa atshelwa ukubana aphendule umhla ka-20 impalakazi ingekedluli. Elemelika liveze ukukhathazeka ngodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia, uMnumzana Alexei Navalny, ubikwa esesuswe ejele lapho avalelwe khona engaziwa ukubana usiwe ngaphi kwelizwe. Uhulumende wele Russia yena uthi elemelika alilalo ilungelo lokungenela endabeni zalo zomdeni. Kulabantu abazinkulungwane ezimbili 2000 abavele emazweni angamakhulu phose amabili 190 abangena umhlangano ophathelane lokuphathwa kodubo lwenkohlakalo emhlabeni jikelele. Lo mhlangano uqalise edolobheni eliAtlanta esigabeni eseGeorgia izolo. Unobhala jikelele umanyano wenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations uMnumzana Antonio Guterres utshele lo mhlangano ukuba inkohlakalo isiludubu olunjengempehlane okumele ithathelwe amanyathelo aqinileyo ngokuphangisa ngoba isidala ukutshaphazwa koncedo lwemali okumele luye ebantwini abamele baluthole abagoqela abaswelayo, abalambayo, abahlaselwe izingozi, abahlaselwe yimikhuhlane lokunye. Lo mhlangano wesuku ezinhlanu uqale izolo. Esigabeni sethu lapho esiphatha indaba eziphathelane lezomnotho namhlanje sixoxa loMnumzana Beki Ngoma owayesebenza kunkampani eyayilungisa ama-tires motor eye-Dunlop Private Limited osebhudula ezitaladeni koBulawayo lapho asekumsebenzi wokuhamba esiyathengela abantu impahla etshiyeneyo kwele South Africa. Ungoma utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana umsebenzi lo awufuni lokusebenza ubophe ithayi izikhwama zibhobokile.
Hayi, simo somnotho siyabhida kakhulu, siyabhida, akula lutho lohambayo, abantu they are just on the streets, akula ma-jobs, i-service delivery so poor, ziningi izinto vele zingahambiyo. Ama-cities mina mbesi koBulawayo, i-city ingcolile, kungcolile kakhulu. Sikubo 5 Avenue ngale sokugcwele kakhulu, ama-street vendors labo-6 Avenue bangopharethela phakathi kwemigwaqo vele. It's now in ISO, no longer the city that we grew up. Siyibabazwa ngokuba smarti wayo, kunzima sebenzi.
Yes, singathi wena manje wenzani empilweni okwamanje Ngoma?
Mina lami I'm just in the streets doing brokering between Zim and South Africa. I quit my job, the official job I was doing in treasury for a company Dunlop that later closed. Currently I'm in the streets. Ngiyazenzela nje ngizifandela yiye, particularly doing South African market, supplying abantu whatever they need in South Africa.
Singathi ubanikani utshayisile ngesintu khonapho, ubanikani abantu ubathengiselayo?
Engiba lapha ukuthi nxa befuna ukuthenga izinto eSouth Africa befuna ukuthengela impahla eSouth Africa siyahamba siyabathengela sesibathatha nje i-transport i-transport ukuthi izinto zithese particularly even the industry London general amachana mpeki ITC nje konke ngathi okuyabe kutholakala ejobheki kufunwa ngabantu siyabaphathela.
Akusele sile umzekeliso ukuthi uthenga lokhu lalokhu wabukuthwele.
Mina basically ngingathi angithengi izothengisa like i-customer iyatho ukuthi ngifuna lokhu ejobheki kule ikhampani lese umbe i-mining equipment engathi ngile company lana then senikeza imali yakhe ngimthengele ngimthathe i-transport sengimdeliverele. Basically ngabantu abayenza njalo we don't know itelo and something like that.
Kodwa kuyadlisa yini ngoma khonokho
njengoba nje vele kungaba lolutho like abantu ogela khona into ongani yikho kuncedayo wonke umuntu ugcine esefladile waya kwi-same ndawo so sokufika yikhona lokhu kuthi ungaba lelakhi maybe ube le one or two ama-customer yikho okusurvivisayo but otherwise hayi kunzima ekuqaleni kwaku-right sibili kathi sayi sokuyibusokola lapho because wonke umuntu sesiyakhona lapho qualified or non-qualified person sebengodriver sebesenza zona lezi izinto.
Ye ma sebekubhadala ona bakubhadala ngamarandi amadola kumbe ngezimbabwe dola
irandi le-US dollar kuphela ngerethi eyabikhona hayi izimbabwe dola vele hayi ngathi liya-exista nje on paper but otherwise hayi nxa uvele u-cross border trading alikuncedisi kangako.
Ye umuntu osemsebenzini onjengowakho uyenelisa yini ukuthi ahlawule irenti athenge lokudla lokunye okujiyene?
Ya khona lokho kuyaphuma sibili kuyaphuma khona lokho ama keep going but i-problem kudifficult ukuthi ungeza kube le investment ukuthi hayi ngiyinvestela.
Umnumzana Beke Ngoma wayesebenza eDunlop Private Limited okwamanje usezitaladini lapho wasebenza ukuthengela abantu abajiyeneyo impahla kwele South Africa. Imizwa exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekoBulawayo. Lokhu etheleka amazwe enduduzo ngemva kokuphupha komculi obedumile kwele South Africa izolo uZahara ubulelwa mthukana obesaziwa ngegama lokuthi Zahara wazalwa ngomnyaka 1987. Isikhulumeli semuli inkosi yami Kutukana utshele umsakazo we-ENCA wase-South Africa ukuthi badaniswe kakhulu ikuphupha kukaZahara esithi ube ngumntwana obelesizotha njalo ithandwa kakhulu yimuli yakhe. Umculi lo ubikwa wazifundisa ukutshaya ikatale njalo waqala ukuba lodumo ngomnyaka ka-2011 lapho ke akhupha khona idlalade elithiwa Loliwe. Ingoma le wayihlabelela umuyi umongameli Nelson Mandela emzini wakhe engakabhubhi ngomnyaka ka-2013. Singakalugqibi uhlobo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inkokheli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change namhlanje ibihlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona ukubana leli bandla lingakhalala na liphume edalela ephalamende lakumakhandla kumbe liqhubeke likhona. Ilunga le-CCC elivinje ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wemavukuta fara edalela ephalamende mnumzana Munyaradzi kufaka kutizwi kubotshiwe namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.